Uhulumende usezame imizamo eminengi yokulungisisa inotho yelizwe ebalisa ukwethusela usomabhizimusi kodwa yonke ikhanya isiya nganqele. Elinye icebo likahulumende ngelokupha imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa kunkampani yeziphala e-GMB ukuthi isungule izitolo ezilentengo ephansi. Omela isigaba seBinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi okwenzakalayo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalalwazi.
Umgabe Prince Dube le ubele some bit of knowledge. Laba kabala ngitho la clue eyokuthi khona lezi zinto zihamba njani. Kabakwazi njalo kabakunanzeleli ukuthi nxa umkhonomi ama fundamentals omkhonomi engamanga kuhle izinto ziyaqhansa. Amabhizimusi nxa ekhweza intengo yezinto kabakhwezeli ukuthi bafuna ukwenza iprofit ngoba iprofit yakhona kayini. Into ekhona ukuthi osomabhizimusi bayazama ukuthi khona konke abakuthengisayo kwanisa ukuthi kusasa bekuthole. Ngikhuluma kanje ngikhangela uZambezi ngibona osomabhizimusi ababamba inhlanzi ezincane amatemba. Abantu labana nxa isiphe singena emanzini siyafuna ifuel. Ifuel iqansa nsuku zonke kuleli lizwe njalo kayisitholakali.
Esinye isakhamizi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Mpofu uthi impilo isilukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Thathes asikwazi thina ukuthi khona nje abathengi siningaphi. Ifo kungani sizintandane asilamuntu esikhalela kuye ngoba uhulumende akezwa izikhalazo zethu. Ubabo upresident langaze sibe silokhe ngapha siphansi sikhala. Kungani yena akezwa so kungani sizintandane. So thina thathes sikhalaza ukuthi angenele ngoba nxa izinto ziyala zilokhe ziqansa izikolo ziyavula. Thathes asikwazi thi amafizi azawumanjani asikwazi ukuthi maybe imchova nayo izaqansa futhi ngoba izinto zilokhe ziyala ziqansa izinto azisathengeki. Usuthi ungabona ulutho langaze maybe kade ungabhajethelanga khona lokhu but ungabona kuyehlile intengo usugijima uthenge khona lokhu. So sesenza i-impulse buying ngoba asisakwazi ikusasa yethu isibhekeleni thina ngendaba lezi zezintengo ezilokhu ezitransa ngokuya phezulu and okunye asisakwazi thi kume mhlawumbe abathengisi yibo asebethatha ithuba leli ukuthi bayenze imali kumbe labo lapha abawoda khona kuvele kukhuphukile yini asisakwazi ukuthi onguye vele omele sikhale kuye sithi khona kuqondiswe kuye asisakwazi.
Ukukhwela kwentengo ezitolo kuhlasele kakhulu abahlala emaphandleni okuvele intengo iyandise ukuba phezulu. USibanda uthi esigabeni sakhe khona impahla ezitolo ayisabambeki.
Akusathengeki lutho eBinga lapha ngithanda ukuthi ngikutshele iqiniso ngenile ezitolo lapha ngizama ukuthi ngidinge osepa ngizama ukuthi ngidinge osinkwa ngizama ukuthi ngidinge ompuphu okunye kwakhona kakuqansanga nje kodwa kakusatholakali. So yikho sokusenza-ke ukuthi lapho kutholakala khona intengo yakhona itholakale isiphezulu. Impilo isinzima ngaphakathina kwezakhamizi eBinga lapha ngike ngaba lo mhlangano wekhansilini ekuseni sizama ukuthi sikhangele ukuthi umhlabathi kathesi usuthengiswa ngemalini. Ikhansili isimile ukuthengisa umhlabathi ngoba kayisakwazi ukuthi yayithengisa ngemalini. Sebemelele ukuthi betshintshe bethi bona labo sebezathengisa ngemali yaphandle kwelizwe ngoba yiyo yodwa imali ongavuka ukwazi ukuthi hayi impondo yayizulo lakusasa iyabi lokhu impondo.
Esinye njalo isakhamizi sakoBulawayo unkosikazi Sisandlovu uthi okungaphathisa ilizwe yikuthi uhulumende angenele ehlise intengo yempahla ezitolo.
Kunzima kulezi nsuku ngoba yonke into ikhwele kakhulu. Akula nto sibile ngathi lokhu kulula ukuthi kwenze. Isinkwa sangikhona ukuthi uze usithenge nsuku zonke kuyabiza ngoba sesiyi-$3.50 loaf eyi-1. So nxa ule mudi le ethi njengathi uyakuthiwa bufuna 2 loaves kunzima ukuthi ukwanise ukuthi ukwanise le yonke imudi. Futhi kwenziwa i-price control abantu bancedise ukuthi ama-prizes ayehla abuyele to normal. Uthi wonke umuntu akwanise uku-afford ukuthi athenge isinkwa ahambise abantwana esikolo ngoba isinkwa sikhwelile amafizi akhwelile siwele ikhwelile. So yonke into iyabe lokhu ikhuphuka kungananzeleli ukuthi abanye abantu abakukwanisi khona lokho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi kusiyafika inyanga kaLwezi wonalo umnyaka intengo yempahla yezitolo iyabe isingasakhweli njalo lo mnotho usuthuthukile. Kodwa iningi liyazibuza ukuthi kungenzakala njani lokhu. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.